Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingale vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 13 Mpandula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-MTC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ngomgqibelo uvakatshele eBhalakwe lapho okwaphoselwa khona abantu ababulawa ngesikhathi seGugurawundi.
Uhambe siyaletha inhlonipho yakhe, wathembisa njalo ukuba owakhe uhulumende akeze ukuzikhukhumeza njengohulumende wezaniphilo, uzaqala ngokuxolisa ebantwini.
Ibandla le-MTCT lenza isikhumbuzo selanga lokusungulwa kwebandla le-MTC. Lilandula imbiko yokuthi umsekeli kamongameli webandla uNkosazana Thokozani Khuphe ubenxuswe emcimbini ofanayo we-MDC Alliance ngomgqibelo.
Akusilo qiniso ukuthi umama uVice President ubenxusiwe yileli qembu elinye lalo elizenza i-MDC Alliance.
Lanxa igciwane le-coronavirus selisibanganeno, lokhu kulokwesabela ukuthi lingamemetheka njalo ngasiphi isikhathi.
Kukhanya ngani inani labantu abalegcikwane le-COVID liyehla, kodwa ke alehli ngesingenani elingenza ukuba abantu bayekethise ukulandelela imilayo evele ikhona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ngomgqibelo uvakatshele eBhalakwe lapho okwaphoselwa khona abantu ababulawa ngesikhathi seGugurawundi. UChamisa lenkokheli yebandla ebalisa umsikili wakhe umnumzana Welshman Ncube baqale baya emzini kamuyi unkosikazi Sithembile Mlotshwa. Wayesiphatha amandla saleli bandla emaphisa lapho kade kulesikhumbuzo sakhe. Basebesuka baya eBhalakwe. Sixoxele isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esigabeni seMatabeleland South umnumzana Ntando Ndlela ukuze sizwe okunengi ngalolu daba. Umnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esigabeni seMatabeleland South.
Umcimbi lo wenzakale kobulawayo njalo kungumcimbi obulabakhokheli abe-MDC abaphezulu ababalisela ubaba advocate Nelson Chamisa upresident webandla, uvice president uLinette Gore, lo vice president uprofessor Welshman Ncube, labanye abakhokheli abambalwa abebandla le-MDC. Kodwa ngenxa ye-COVID sizame ngazonke indlela kuba abantu bangabe baningi, iningi labantu bebelandela ku-inthanethi kumbe ngithi online obekade kusenzakala, kube yinto ebijabulisa kakhulu.
Sibonile bekulomunye wake waba ngumgcinisihlalo webandla umnumzana Love Momoyo emcimbini lo. Ungasitshela ukuthi ubuye ngaliphi, usephenduka naye ebandleni?
Limqotho msakazi, limqotho. ULove Momoyo ube ngomunye obenxusiwe njalo obekhona emsebenzini okukhumbula Honorable Sithembile Mlotshwa. Lizakhumbula kuba uLove Momoyo uvela elijaha elisuka eMadopo ubesekhaya, njalo maye ku-MDC usekhaya. Bekuyinto ebijabulisa abantu kakhulu kubona abakhokheli babo bonke behlezi bengaphansi kwetende elilodwa bexoxisana, batshengisa ukuba sokungavuma ukuba babe le njongo efananayo njalo babuye babambane bakhulule ilizwe leZimbabwe. Umama uThokozani Khuphe ube ngomunye obekufanele afike kulo msebenzi, ugcine esebanjwa ngokunye okumenze wagcine ngasaphumeleli.
Sizwa kuthiwa umnumzana Chamisa uye wayafika eBhalakwe. Ungasitshela ukuthi sizatho bani esibangela ukuthi afike khona, njalo wenzeni ezefike khona?
UPresident uNelson Chamisa uthethe ithuba lokuba ayefika endaweni yeBhalakwe. iBhalakwe yindawo esiyaziyo sonke ukuba iZanu PF yatshengisa ucuku olukhulu kakhulu. Kulele abantu abaningi kakhulu kuleso sigaba abangaziwayo inani lawo, bebulawa ngesikhathi seGugurawundi. Uhambe siyaletha inhlonipho yakhe njengomkhokheli webandla le-MDC esilikhangele ukuba nguhulumende osesiyangena embusweni ngo-2023. Wathembisa njalo ukuba owakhe uhulumende akeze ukuzikhukhumeza njengohulumende wezaniphiyefu. uzaqala ngokuxolisa ebantwini ezimolini lebanganini kwalabo abalahlekelwa ngabathandwa babo ngeground ma kulendlela engabonakala uhulumende weMDC uzakompaseta kumbe uzanika inhlawulo ethize ukuncedisana lalabo abasalayo abalabathandwa babo abafayo bababulawa ngaleso sikhathi utshengise ukuhlonipha wazehlisa kakhulu kule ndawo
lokho sikudabalunye kambe inyathelo lokuvakatshela iBhalagwe kungakho liqhinga nje lokudinga usekelo phambilini kokhetho na ukuhlaziya loludaba sixoxe lolwela ilungelo likaZulu wesigaba semaNdebeleni umnumzana Mbuso Fuzwayo ongumkhokheli njalo wenhlanganiso ye ibheju likaZulu
omba kwamnumzana Chamisa eBhalagwe angiboni kuyinto embi iBhalagwe yindawo esingathi wonke umuntu ophakathi kweZimbabwe Matabeleland Zimbabwe eAfrica leEurope ikuyindawo eqakathekileyo ukuthi umuntu ayifika iyafanana lokuthi uyefika emuseum yeRwanda lapho okufa okulemfanekiso yabantu ababulawa ngo-94 kumbeni uyefika lapho eyamajuda so angiboni icala ngalokho
ngokubona kwakho engaba eqotho yini ngokuthi ufuna udaba lweGugurahound lucutshungulwe
hayi angaza ke ngatsho kumbeni ngingatsho but okuqakathekileyo ayisikho okutshiwo nguye yikuthi ibandla aliholayo lilenkolobane ngodaba lweGugurahound njalo kufuze ukuthi ebekwazi ukuthi iGugurahound is a national problem eyenziwa isitethi seZimbabwe esasikhokhelwa libandla leZANU-PF laye engangena embusweni ulomlando wokuthi alulungise lolo daba akukhethelekile ukuthi kungene bani embusweni wonke ozangena embusweni ukukhokhela iZimbabwe olomlando wokuthi eqondise udaba lombhuqazo olwenziwa ngohulumende weZimbabwe owawubuswa libandla leZANU-PF so angiboni hlupho kulokho at least kuyamphathisa ukuthi la ma engangena embusweni engene ekwazi ukuthi abantu bakhangeleleni mina ngiyakholwa ukubana wonke umuntu weZimbabwe kuqakathekile ukubana ayefike eBhalagwe kuqakathekile ukuthi befike nje endaweni zonke ezithiyeneyo lapho kwaba lomonakalo khona especially izinkokheli okwenza ukuthi mazikhuluma zibe kwazi ukuthi kukhulunywa ngani kungaphongukuthi ayiGugurahound iGugurahound kodwa hamba uyefika endaweni zonezo okwaba lomonakalo uhlangane lezakhamizi lingapolitiki kodwa uzwe ukuthi kade zona zizwa njani njalo zifisayo umbona ngazathi khona oko kuzaphathisa in future ukuthi ma udaba leGugurahound silokhuluma political kodwa kuzange libe partisan amabandla kuze cacwe ukuthi thina njengebandla udaba leGugurahound silukhangele kanje uma singathatha umbuso sizalulungisa kanje
umnumzana Mbuso Fuzwayo ngolwela ilungelo likaZulu wesigaba semaNdebeleni njalo engumkhokheli wenhlanganiso ye ibheju likaZulu ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo lokhu sikudabalunye ibandla leMDCT lalo libe lomcimbi wokunanza iminyaka engamachumi amabili lambili kwasungulwa ibandla leMDC eHarare izolo esigodlweni seMorgan Richard Twangirai House sixoxe lesikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba
abantu babuyile kodwa lizananzelela ukuthi bekumele babe balutshwani bangadluli i-100 njengezinqumo zikahulumende ngalesi sikhathi se-COVID so sizame ukunanzelela kakhulu konke okumele sikwenze izikhulumeli eziqakathekileyo bekunguye ubaba u-president u-Douglas Monzora okhulume kabanzi ngembali yebandla ekhuluma izigaba ezimnandi lezibuhlungu zephathi thathela kusukisela izigaba ezinjengabo 2002 kusiya kubo 2008 sinqoba sisenza i-constitution entsha ebeka njalo umbono ewuveza sobala ukuthi kusiya phambili kuyini okumele sikwenze silandela ezinyathelweni zikababa owasichiyayo upresident uMorgan Richard Tsvangirai njalo kube lezikhulumi ezivalisela uvice president umama uKhuphe uchairman webandla uMorgan Ngen Komichi, kanti obonge abantu ngu Vice President ubaba uMdzuri. Sibe njalo leze thekeli ezivalisela zona ama alliance partners ama members ze MTC alliance njengokufunjwa kwayo ngo 2017 ngubaba uTswangirai. Wonke lawo mabandla ebekhona landela umhlangano abelawo izolo lapho anxuselwe khona. Abekhona ke wonke amabandla ibandla kade silingekho ngele Transform Zimbabwe elikhokhelwa ngubaba uJacob Ngarivumi, kodwa amanye wonke ayabekhona apha njalo ama solidarity messages singathi imilayezo yokuqinisa ibandla njalo kube lesikhulumele sivele kubandla le National Constitutional Assembly ethungamelwa ngubaba uProfessor Love Momaduku.
Bekungela na ingqondo yokuthi limanyane labanye laba abe alliance ukuthi linanze ilanga leli libambene, njalo ungatshela ukuthi liqiniso yini ukuthi uNkosazana Dokozani Khuphe ubenxusiwe kucelele MDC Alliance?
Akusilo qiniso ukuthi umama Vice President ubenxusiwe yileli qembu elinye lalo elizenzi MDC Alliance. Ngabantu nje abalemlomo engagcwalelwa mfula abacabanga ukuthi ngokwenza njalo mhlawumbe bangachisa usiba lothendele kube lokulwisana, ngoba behawukela ukuthi kubandla le MDC khathesi abakhokheli bakhona babambene phezulu okungazake kubonakale kupolitics, kusukela kupresident o vice president chairperson nje khonapho kungakade kungani kuyahlupha sivela kucongress. Kubanjweni abantu basebenza ndawonye besebenzele ukuthi balethe inguquko kubantwana bezimbabwe ngomva kokuthatha amandla kuzanu PF. Ingqondo yokuthi ke siyamukele abanye labo iqenjana leli linye lalo elizenzi MDCT Alliance kumbe ngibathi bangobani abafonywa ngo 2019 kodwa labo sebefuna uku celebrate 22 years. Yebo kambe siyabe sikufisa ukuthi ngabe baba khona, ngoba thina kasixoxi muntu kaselwe lo muntu, silwa lezenzo zabantu abacabanga ukuthi ungakhokhela ibandla ungazange ukhethwe yiconstitution ye MDCT. I constitution yebandla yiyo ukuthi umkhokheli ngubani.
Lo ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MDCT ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu ababili nje kuphela ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Leli linani elehle kakhulu ngoba kumaviki amalutshwana asanda kwedlula kuke kwabhubha abantu abedlula ikhulu ngelanga linye. Lolu gatsha luthi njalo kulabantu abangamachumi amane lasithoba munomunye 49 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Leli lalo linani eliphansi kakhulu ngoba kulesikhathi abake bafika inkulungwane eyodwa ababanjwe igciwane leli ngalanga linye. Kubikwa kulabantu abedlula inkulungwane ezithoba minwembili 8395 abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19, kuthi abazinkulungwane ezilitshumilane 14130 bahlatshwa ijekiseni yesibili. Kutsho ukuthi asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 elizweni jikelele bedlula izigidi ezimbili 2.8 million. Lawa ngamanani aphansi ngoba ilizwe likhangelele ukuthi kuhlatshwe abantu abayizigidi ezilitshumi 10 million ukuze leli gciwane linqandwe. Sixoxe lomfundisi uSenis Banda oyiChristian Alliance, enye yenhlanganiso eziphathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19.
Kukhanya ngani inani labantu abalegciwane le-COVID liyehla, kodwa ke alehli ngesingenani elingenza ukuba abantu bayekethise ukulandelela imilayo evele ikhona. Into eqakathekileyo ukuthi abantu beqhubekele phambili belokhu bekhangele ukuthi umuntu abelebanga engekho duzane lomunye, njalo lokufaka kama-mask. Ikanti njalo-ke besithokozela ukuvulwa kwamabandla ema-church ukuthi abantu sebekwanisa ukubuyela-ke behlangana.
Manje nxa sikhangele ukubana izikolo zivuliwe asoze nazi bangele ukuthi kumemetheke njalo igciwane le coronavirus.
Ukuvula kwezikolo lamakolishini kumele ukuthi kunanzelele ukuthi khonokuyana kwavele kugcizelela ukuthi kuqakathekile ukugeza izandla, ukuba nama-mask lokuthi abantu bebe ne-distance. Kuqakathekile ukuthi kulandelwe. Kodwa into esiyinanzelelayo ukuthi izikolo nxa sezivulile lamakolishini siyabona abanye abantwana abala nama-mask lawo, abalandeli leyo mlayo. Ngakho kuza kuba ingozi kakhulu, njalo kungavulela ukuthi igciwane limeme teke unjalo lelele COVID ebengani selehlile mbijana, kodwa lingaqalisa ukumemetheka kakhulu ngenxa yokuvula kwezikolo lamakolishini. Ngakho kuqakathekile ukuthi imilayo le ilandelelwe ukwenzela ukuthi singabuyelini esimeni lesebekade sikhona esilahlekelwe izihlobo eziningi labangane ngenxa ye-COVID-19. Mbona into eqakathekileyo okumele yenziwe nguhulumende lenhlanganiso ezizimele zodwa ukuqhubekela phambili kulokhu kukhankaswa ukuthi abantu totally vaccination engancedisa njalo ukuvikela leli umkhakha lo okhona kathesi we-COVID-19.
Umfundisi uSenis Banda ngowe-Christian Alliance, enye yenhlanganiso eziphathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje besikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi umphathi ntambo wezenhlala kahle kaZulu umnumzana Paul Mavima uvumile ukuthi izisebenzi zikahulumende azenelisi ukuthenga impahla ezitolo. Ngalokhu uthi uhulumende kuzamele aphathise ngokuthi bayithenga kwele South Africa. Iphephandaba lobulembu be-internet ele The News Hawks lilodaba lokuthi sokuvele amanye njalo amanga kugwalo lwembali kamongameli Emmerson Mnangagwa olwalotshwa ngumnumzana Eddie Cross owayeyisiphathamandla sebandla le-MDC. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani Studio 7, iMDC lezano into yinye. La kubona ukuthi abantu bakithi bethu bengasebenzi bekufuna labo kuba ngamakansela kodwa bengaqhatshwa ekubeni ngamakansela. Bakhona abondlovu, abotshabalala, abodube, ngababala ngize angeke ngize ngibaqede. Baningi abantu bakithi abesintwini obekufanele nabo ukuthi babe ngamakansela endaweni yakubo. For an example koBulawayo kompa. Kodwa uzotela ukuthi kugcwaliswe wona amashona. Manje bacala bayabe lokho becabanga ukuthi mhlawumbe kusasekhona. Hayi, thina sesithendwe sesikhangele madoda. MDC qaphelani kuphetho. Thina sesikhangele sesivele mina sengizovotela ilokunjeni. iMRP ngoba vele iliqembe sengalibona ukuthi yilo elilwela abantu basesintwini abantu bakithi. So lina le MDC namashoneni hayi alikeni sinikezeni chance madoda. Hayi, sikeni sibonene lethe nalokuqembe ukuthi lingehlule kanjengani na. Zamashona endaweni engaziwe yabo. Suka lapho ni thiyani hlukananga nezanu. Nina nezanu, MDC nezanu into yinye.
Ibingelele abasakazi boka Studio 7. Abalandeli bonke boka Studio 7 tisalibonayo. Asithepheni bantu bakithi. Kuthanda kakhulu ukuthi la mazwi ami eqonde straight. Eqonde ngqo. Kulesikhulumeli. Sikhulumele sezana uPF, sikhulumele seNDC yaland, sikhulumele seme MRP. Ngithi bafowethu. Lesi sikhathi lesi asisikhathi sokuthi libane likhuluma nje lidlala ingqondo zabadala bethu, lidlala ngengqondo zethu. Lathi sesikhulile sibadala nje sekubona konke okwenzakala. Ngithi bafowethu, liyalazi udaba kumele lilwenze, qhubekani nokwenza into eziright. Kumana liza likhuluma nje lokhu nalokhuya 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 ezinto ezishiyeneyo. Sizama ukuthi ingqondo zethu zihlangahlangene. Thina singabantu siyayazi into eright esiyifunayo manje. and futhi ngikukuzela kakhulu kuba futhi abasakhulayo ngiba futhi isikhathi sifikile manje ukuthi esukumele
soli ngene bathuba besitudio 7 abalaleli ngilela lonke into enjani ukuphila. Hhayi, ngiyilalele lapha likhuluma ngendaba yabomthobo abantu, heyi bathwele nzima abantu benkosi badubeka. Kambe ngabe ukhuluma ngiyabazwela lo 7 ezibili, kodwa-ke labo uhlupho labo laba abantu kuphela. Bathibanga ukuthi bengabona abantu bebaningi indlela abacharja ngayo abantu, bayabiza imali eziphezulu, bayakhweza imithobo, izophi ingaphela kungaselazi ukuthi kontambamba babe sebecharje yabo imali abayifuna. Antiga kufuzanga kube njalo, kumele bebe lokhuzana le-1 yegado ngabantu. Kungaba ngama-holiday lapha uyakhangela ukuthi uyagada inxa imangathi ugada nge-$5 kasi ukuphatha ngabo-15-20 kuyangaselathiwesi ngokumele ugade. Kungangani kula bantu abaningi bayakhweza kuphela into ngoba-charja abayi-charjayo, angazi ukuthi kungalungiswa kanjani. Kodwa-ke kuthi nje zonelwa mvunye kashibo bonke abuyanza njalo, kodwa iningi labo hhayi indlela abaphatha ngayo imane hayo. Uya kusuke endlini ubamba ukuthi hhayi lapha ngakwazi ibhasi $5 fike ngalo yokutheli 15 nge-20 uzayithatha nga imali. Kungaba ngama-holidays bavele bakhweza kubhizi uDisemba vele azikhuluma ugada ngemali ezinkarakati ezesabekayo ukuthi uyawugcinisa ukade kathi vele nyanga phekhangasela mali. Abake befunda ukwenza into eyi-1 beyekeli ukukhwezela abantu ngesikhathi nxa kwi-holiday beyekeli ukukhwezela abantu besebenzisa into ngempiphisi eyi-1 leyo kumele beyisebenzisa. Ayikho into bengabona abantu sebebaningi kuphela kumele beqansise intengo. Ayi kasuko into enhlukana abayenzayo ayihle siyabazwela sibi ukuthi ukhulumende kabazi bengene emgwaqweni, kodwa izenzo zabo abazenzayo ezinye hayi aziphathi kahle abantu, aziphathi kahle. Ngisekhawukele emazweni anjengaboBotswana. IBotswana balo mthetho u-1 vele awusozoca umuntu ukhwezela ifeki watshela imali engathi ugada ngemali enanileyo nxa uyi-5 rand, five pula awusozoca ukutshintshi lempanje i-holiday siyakhweza namhla ku-10 abakwenzi lokhu kodwa bekhaya hayi mani abakwenzayo kakusikho kakusikho. Kade sibamile bayenzenje bengavulebi holiday kaDisemba abantu bathwele nzima useza ukuthi bazabe betshaje imali ezinganani. Imali ifuna ukubona ukuthi liqiniso akelithi bantu ababathathela izindaba ngama-holiday behambe emarenkini becheke ukuthi bayenza njani indlela abakhweza ngayo bekhwezela abantu bezabonde hayi kabaphathi kahle abantu phathe sabo kasikho right. Abeke zama ukufunda ukwenza into eyi-1 kuthi ifeyi vele kule feyi-1 ayikho nto uzazothiwa khona isokutshintshe zobantu sebebaningi kukaba le minyaka liyana iminyaka edlulele liyana umfica umuntu uyathwala umuntu esuke encela uveve bekhadile bakhe ifike lapha nemagethi uzoke efithi magethini ngedisquare nxa usehla ikhombi nje usima lapha zozili thawo sugada 40 sugade kabili. Abake bekele lokhu beke benza into estraight nje kodwa nxa bekhala abantu bebazwele sibili, kodwa indlela abasebenza ngayo abanye bangikhona hhayi kayithokozisa abantu baphatha kubo abantu. I-holiday ibuyane lekadisembu zabo bonke abantu bazabe bekhala njani ngendlela abakhweza ngazo izinto laba amabhasi kuyafanana.
Sabibonani usinini okhulumayo usegoli. Ngicela ukubulisa omama lobaba unagela sage abakombamba. Ngiphinde ngibulise abatwabami uBheki lomuzi lomenyana lodumo abahlala logogo wabo. Ngithi bephile impilo enhle. Ngiyabonga msakazi.
Salibonani ku-Studio 7. Mina ngibuya lapha eNkayi kompofu ezenkapa. Ngike ngiphawule ngalaba bantu abangamaNdebele abakuzana uPF. Laba bantu mina ngombono wami ngosomathuba bathatha ndi-chance yokufita izisu zabo. Akekho umuntu ongatheli Ndebele esazi ukuthi izanu yenzani emathebhelelendi. Singasabalekwe ku-ground. Ubheke nje ukuthi yini enziwe izanu ezweni lamaNdebele. And I don't think ukuthi ukhona engikwaziyo. Nanxa kukhona kodwa kuyabe kumbala kusenzelwa nje ukuvala amandlona. Thina sifana neentandane ezingalaba zizadle ekhaya. Lelizwe zange vele lasicabangela njengamaNdebele thina. Wena nje oliyiNdebele ma uzibona ukuzana zazi kuphela nje ukuthi ulanda ukudla ufidwe. Futhi labo kufanele ukuthi balifide, bantu bangalifide babe besazi ukuthi bafida njengezilwane zabo. Zonke izinyamazana zabo abalazo ekhaya ngoba lilande khona ukudla. Awukwazi ukudele abantu bakini uphume ube nguwe wedwa nje. Uphume uthi qekele uthengise isizwe sonke sakini. sicela ukuthi ke libheke licabange kahle and linavele ukuzana ohlala nikhona ngapho liyezele nithuba lokuthi lize lijezise lijezise isono lesenzayo ukukhohlwa bakini and wonke la amanye amaphathi aseceleni angiwaboni mina ukuthi angasikhulula kumbe singakhululeka ngawo engibona ngathi iza lo mbono omuhle yile ethi kakudatshulwe izwe amandebela bewodwa yabo umqondisi le yiphathe lengqondo eza lezinto ezilengqondo sokuthi ngathi kuthiwa kungaqina icampaign bafundise abantu bazibazwisise bonke abantu bemandebeleni bayekele kulandelana le nto ezingazo zisize ngaludo sikhathele kuhlale esigangeni njengezinyamazane sishiye imizi yethu sishiye abafazi bethu abantwabethu bakhula bengasazi uze uyebona ingane isikhulile usubona ukuthi into owayikhulisayo kakusiyo le nto kade uyifuna ngenxa yokuthi uhlale egangeni njengenyamazane bahlezi ekhaya izigebengo lezi ezabulala abantu yizo ezihlezi emzini yethu imisebenzi yokuthanyela eboda kuthanyela bona ngabe bathengisa imali endleleni uma uhamba ungumalayisha kufanele ukuthi bahambe bekuthathela imali zefika ekhaya ungasaphethe lutho hamba bekubhozomela obhoso lakho sikhathela ngiqondanga ubathuka kodwa-ke ngikhuluma indlela abasiphatha ngakhona sibuhlungu nje sisesegameni sihlezi ehlathini ubizwa ngawo wonke amagama ngenxa yokuthi uyisihambi uyisihambi emazweni uyisihambi lasekhaya uma ufika ekhaya ubizwa ngamagama wonke ongawaqedisisiki ukuthi kanti kuqonde ukuthiwani ngami nokuvota lokho kuthiwa siye ekhaya ngizomunye ethi asibuye sizovota siye kubelokho esikhuluma ekude uyahlala kuphi kulela khaya sasuke emakhaya ngoba singakuthandi ukusuka sisuswa yikho khona ukuhlupheka lokho abanye bafele emagangeni bebulawa yindlala babulawe yizigebengo esithi zithola amagumaguma yibo bona laba futhi abasibulala egangeni sihamba nzima siyafike ekudeni kangaka asikuthandi lokho kodwa uNkulunkulu ngelinye ilanga uzosiphendulela konke lokhu esikuhlupheka esihlangabezana lakho.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ilizwe leMelika libe lemicimbi yokukhumbula izehlakalo ezenzakala ngomnyaka ka-2001 lapho abahlamuki bokholo lwesimuslim abedlulisa amalawulo abenhlanganiso ye-Al-Qaeda abahluthuna indizanichina ezine bazitshayelela kuzakhiwo ezimbili kuthi enye yalezi ndizamchina yawela phansi ngoba ababephakathi bazama ukulwisana labahlamuki laba. Kwabhubha abantu abazinkulungwane ezifika phose ezintathu 2996 kuzehlakalo lezi. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seCalifornia, umnumzana Julian Bebe, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ilanga leli likamhlaka 9/11 liphathwa ngenhlonipho sibili. Likhangelwa njengelanga eliqakathekileyo kakhulu.
Nxa uqathanisa leZimbabwe ungathi likhona yini ilanga elinanzwa njengalona leli ele 9/11 elemelika?
Ilanga lika 9/11 liphathwa ngenhlonipho enkulu kakhulu kuleli lizwe ngoba kwatshona abantu abaningi ngaleliyani ilanga. So abantu balikhangela leliyani ilanga njengelanga lapho okwaphela khona imiphefumulo eminingi. Liletha ubuhlungu obukhulu kakhulu. Njalo yikho kwesinye isikhathi ubona iMelika ikhanya nxa kungavuka into zobudlwangudlwangu kwamanye amazwe livele lihamba ngesivuvu liyedabula abantu khona langamabhomba langamadrone ngoba abafuni into leyani iphinde yenzakale futhi. Lilanga sibili njalo futhi ngeke ubasole nxa besenza into enje ngoba lokhana kwakuyikuganga kodwa bona laba eMelika bakuthatha kuhle. Uze balabana abantu abashonayo bazilalele kuhle bangakhathazeki emoyeni yabo kodwa babone ukuthi akuphindi kwenzakale into enjeyana.
Umnumzana Julian Bebe isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seCalifornia. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ngomgqibelo uvakatshele eBhalakwe lapho okwaphoselwa khona abantu ababulawa ngesikhathi seGugurawundi. Ibandla le-MDCT lenze isikhumbuzo sokusungulwa kwebandla le-MDC elenelise iminyaka engamachumi amabili lambili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.